Imisebenzi isahluko sechumi lafica minwe mbili. Emva kwalokhu wasuka eAthene waya eCorinthe wafumana khona umJuda othiwa nguAquila owasePontus ngokuzalwa wayesandukufika evela eItalia kanye lomkakhe uPriscilla ngenxa yesimemezelo sikaClaudia sokuthi bonke abajuda kabasuke eRoma. UPauli waya kubo ngoba babesebenza umsebenzi munye, wahlala kibo esebenza labo. Umsebenzi wabo wawungokwenza amathente. AmaSabatha wonke wakhuluma esinagogeni, wazuza abajuda lamaGriki. Wathi sebefikile oSilasi loTimothi bevela eMakedonia, uPauli wakhuthalela ukushumayela, efakaza kubajuda ukuba uJesu unguKristu. Wathi bemphikisa, bemhlambaza, wathintitha ingubo zakhe wathi kubo,
igazi lenu kalibe phezu kwamakhanda enu, mina kangilacala, kusukela lamhla ngizakuya kwabezizwe.
Wasuka lapho waya endlini yendoda ethile ekhonza uNkulunkulu ethiwa nguTitiu Justus. Indlu yayo yayiseduze lesinagogi, kodwa uKrispu umphathi wesinagogi wakholwa enkosini kanye lendlu yakhe yonke, labaningi kwabaseKorinte balalela uPawuli, bakholwa babhabhathizwa. Inkosi yathi kuPawuli ebusuku ngombono,
ungesabi, kodwa khuluma ungathuli, ngoba mina ngilawe, ngakho umuntu oza kukuhlasela akulimaze, ngoba ngilabantu abaningi kulumuzi.
Wahlala khona umnyaka lenyanga eziyisithupha efundisa ilizwi likaNkulunkulu phakathi kwabo. Kwathi uGaliyo esengumbusi wase-Akhaya, abajuda bamvukela uPawuli nganhliziyonye, bamusa phambi kwesihlalo sokuthonisisa, bathi,
lo muntu uphendula abantu kuba bakhonze uNkulunkulu ngokuphambene lomlayo.
Kodwa kwathi uPawuli esezavula umlomo wakhe, uGaliyo wathi kubajuda,
lina bajuda, uba bekulicala lokwenza okubi loba elobugebenga, bengiza kulilalela, kodwa ngoba kuyikuphikisana ngamazwi langamabizo langomlayo wenu, ziboneleni lina, mina kangithandi ukuba ngumgwebi walezi zinto.
Wasebaxotsha esihlalweni sokuthonisisa, bonke basebembamba uSosthene umphathi wesinagogi, bamshaya phambi kwesihlalo sokuthonisisa, kodwa uGaliyo kaze akunanza lokho. Wathi uPawuli esehlale khona insuku eziningi, wavalelisa abazalwane, wasuka ngomkolo waya eSiriya kanye loPriscilla loAquila. Wagela inwele zakhe eKenekriya ngoba wayezibophe ngesifungo. Sebefikile eEfesu wahlukana labo, yena wangena esinagogeni waphikisana labajuda. Sebemcelile ukuba ahlale isikhathi eside, wala. Kodwa ebavalelisa wathi,
ngiza kubuya uba uNkulunkulu evuma.
Wasuka eEfesu ngomkolo, esefikile eKesariya wayabingelela ibandla, wasesehlela eAntiyoki. Esehlale khona isikhathi esithile wasuka wadabula ilizwe laseGalatiya lelaseFrigiya eqinisa bonke abafundi. UmJuda othile othiwa nguApollo owaseAlexandria ngokuzalwa wafika eEfesu, wayeyindoda efundileyo leyaziyo imibhalo. Wayefundisiwe indlela yenkosi, evutha emoyeni wakhuluma, wafundisa ngokuqondileyo indaba ezimayelana loJesu. Esazi ubhabhathizo lukaJohane kuphela, waqala ukuchumayela ngesibindi esinagogeni. Wathi ukuba bamuzwe oPriscilla loAquila, bamthatha bamchasisela indlela kaNkulunkulu ngokuqondileyo. Esethanda ukuwelela eAkhaya, abazalwane bamkhuthaza, balobela abafundi ukuba bamamukele. Esefikile wabasiza kakhulu ababekholiwe ngomusa, ngoba waphikisa amaJuda ngamandla phambi kwabantu, etshengisa ngemibhalo ukuba uJesu unguKristu.